Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 Mpalakazi 2021 nguPraxedes Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje
kungani kule outbreak yeflu esikolo ngoba wonke umuntu vele abefinya ekhwehlela and namuhla futhi o-admin ade bebuza oclassroom bethu ukuthi bangaka abantu abaleflu then sasesicina-ke sesithola-ke umbiko ukuthi khona sokuvalwa-ke i-face to face learning sesizafunda online with immediate effect. So khangani vele ama-cases aqhubeka esanda kakhulu.
I-college le-National University of Science and Technology elikobulawayo libikaselimisa izifundo zokuya emaklasini kusenziwa ezebulenjini kungenxa yokuqinisa kwenani lababanjwa i-COVID-19 elizweni.
Sikhalile-ke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe yikhabhinethi ye-South Africa ukuthi angeyisavusele amafelithi. Wasesho-ke ukuthi hhayi uzakhuluma-ke lo mphathintambo wezangaphakathi ubaba uMtsweledi bazi isikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli walelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama-special Zimbabwe exemption permit. Ikomishini iqhuba uphenyo phezu kodaba lokutshintshwa kwenkomo engcelweni ophakathi kweZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikholishi le-National University of Science and Technology NUST elikobulawayo libikaselimisa izifundo zakuya emaklasini. Ngakho-ke izifundi sokuzamele zenze izifundo lezi ebulenjini kungenxa yokuqansa ngamandla kwenani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Ubathabele Masusi ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labantu bonke elizweni abagula umkhuhlane we-COVID-19 ledlula inkulungwane ezingamachumi 11,908. Isilinganiso sabantu abasinda kulo mkhuhlane sesehlile safika kumachumi ayisitshiyagalombili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-89%. Unkosazana Letho Kuhle Mlotshwa oqeqetsha i-National University of Science and Technology uthi baphiwe umbiko wokuba sokumiswa izifundo esikolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abafundi abaningi esikolo vele lokhu bebanjwa i-COVID engawutsho vele ukuthi kungani kule outbreak yeflu esikolo ngoba wonke umuntu vele abefinya ekhwehlela and namuhla futhi ekuseni o-admin ade bebuza oclassroom bethu ukuthi bangaka abantu abaleflu then sasesicina-ke sesithola-ke umbiko ukuthi khona sokuvalwa-ke i-face to face learning sesizafunda online with immediate effect. So khangani vele ama-cases aqhubeka esanda kakhulu.
Udokotela Munashe Nigel Mudumiso uchasisa ngohlobo olutsha olwe-COVID-19 osoludale umonakalo emazweni angezansi e-Afrika.
They are getting more cases. The thing is the new variant is for now is known to be easily transmissible. So for now, I don't know whether it's because the variant is mild or it's because of the vaccination drive.
Kumbiko esiyamukelayo sibona amanani abantu abale COVID-19 eqansa kakhulu. Esikwaziyo khathesi ukuba uhlobo lolu COVID-19 luthelelwana lula, kodwa izibonakaliso zinganeno. Asika kuqondisisi ukuthi vele uhlobo lolu lunganeno kumbe okwenza lube nganeno yikuthi abantu bahlatshwa ijekiseni yokumelana lomkhuhlane lo. Lokho esihlolisisa uhlobo lolu kulakho ukuthi luguquke indlela olwenza ngalo, kodwa khathesi sazi ukuthi luthelelwana lula.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi kungumbono omuhle ukuba uhulumende avale ilizwe ukuze kwehliswe ukumemetheka kwegcikwane le-elimi.
ubhubhane lwe-COVID-19 lohlobo lo-Omicron solufikile elizweni leZimbabwe njalo luyingozi kakhulu. Sikhuthaza izakhamizi ukubana ziqaphele lapho ezithe zathi gwaqa khona bebaningi baqhelelane njalo bafaka ama-maski ngazo zonke izikhathi. Ubhubhane lolo luyingozi okungabangela ukuthi uhulumende agcine efake umvalelandlini i-lockdown. Khonokho kungaba licebo elihle, kodwa-ke siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bayasebenza esikhathini esiningi, kuzaba nzima ukuthi bahlale bezivalele endlini. Okuqakathekileyo ukuthi izakhamizi ziqaphele.
Kumanani abantu ababanjwe izolo belo mkhuhlane we-COVID-19, iHarare iyakhokhela ngabantu abedlula inkulungwane i-1176, kulandele iMashonaland East ngabantu abangamakhulu ayisithupha lanye i-601, kulandele iMashonaland West ngabantu abangamakhulu amane lamachumi amabili lasitshiya galolunye i-429, kubuye iManicaland ngabantu abangamakhulu amane lasitshiya galolunye i-409, kuze iMashingo ngabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye i-356, iBulawayo ilabantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane lambili i-342, kulandele iMidlands ebilabantu abangamakhulu amabili phose lamachumi ayisitshiya galombili i-279. Kuthi abalamanani angaphansi kwamakhulu amabili iMatabeleland South, iMatabeleland North, leMashonaland Central. Ababulewe ngumkhuhlane lo bahlanu i-5, ukuthi abalaliswe esibhedlela bangamakhulu amabili lamachumi amabili lasithupha i-226. Abahlatshwe ijekiseni yokuqala ilizwe lonke izolo baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lane i-14,334, okuletha inani lonke babahlatshwe ijekiseni yokuqala bafike phose kuzigidi ezine i-3,896,589. Kuthi abahlatshwe ngokugcweleyo izolo baphose bafike kunkulungwane ezingamachumi amabili i-18,587. Okwenza inani labantu asebehlatshiwe ngokugcweleyo baphose bafike kuzigidi ezintathu i-2,910,953. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma izolo ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi uthe sizafika isikhathi lapho uZulu angasoke avunyelwe khona ezimoteni ezithwala umphakathi nxa engazange ahlatshwe ijekiseni yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Wengeze ngokuthi uhulumende uzafaka indawo zokuhlaba ijekiseni ezilindelweni zamabhasi ukuze ofisa ukugada imota aqale ahlatshwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abayinhlanganiso ekumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi imihlangano yabezombusazwe ngeminye esisabalalisa ngamandla i-COVID-19 ngoba ivumela abantu abaningi kulalabo abavunyelwa iziqondiso zelizwe zokumelana lalo mkhuhlane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu thaba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edluleyo ekaLwezi, abeZimbabwe Democracy Institute bathi benze uphenyo oluveza ukuba abe-ZANU-PF yibo imbangela enkulu yokukhuphuka kwenani lababanjwa yi-COVID-19. Okwakhathesi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezingavumeli ukubuthana kwabantu abadlula ikhulu, ukugqoka amamaski lokungasondelani duzane laduzane i-social distancing. Ekhuluma nentatha lezindaba, umsekeli womholi kweze-DI uMnumzana Bekezela Gumbo ukhuthaze ukuhlonitsha kweziqondiso ze-lockdown.
Ubukhokheli bezanu kumele bume mbijana ukwenza umbuthano le kuthiwa ngama-memorial eminingi behlanganisa abantu abaningi kakhulu, amabhasi afika 10, kumele bume mbijana ngoba yikho esesikubona kungani kuyahlanganisa abantu okungaspreada i-COVID-19. Kukanti yena ihulumende yezanu ilama-regulations ewafakileyo ukuthi abantu bengabuthani. So lokhana sesibona songani ngama-double standards ukuthi sokuvalela abanye ukuthi bebuthane bona beqhubeka bebuthane.
Uqhubekeke ethi kusobala ukuba abe-ZANU-PF sebesesikhathini sokukhankasela ukhetho olulandelayo luka 2023.
Yes, ukuyi campaign lokana kuba lokho abantu benza ama memorial angapheliyo abahlanganisa abantu abaningi. Utshengisa ukuthi sokuzindlela zokubonana labantu namavota. Sokuzindlela zokubonana namavota ukanti uhulumende efakile ama regulations ukuthi abantu bengahlangana. Yena ngibelisi kuhle kuvunyelwe wonke amaphathi ukuthi enjani. Singayenza lawo ama strategy awo awokuhlangana. Abanye bengayenza ama memorial futhi ngoba maningi abantu bachone zonke indawo.
Engithi kwezombusazwe umnumzana Nkosana Dlamini uthi kodwa lokhu yakwenziwa ngabe ZANU-PF kuphela kodwa bezombusazwe bamabandla ehlukeneyo.
Yes, ngathi isikhathi sokukhankasa kanti ukukhankasa kwenziwa nina kanti ukukhankasa kwenziwa kuseselesikhathi kuseselezinyanga ukuthi ukhetho lufike. So ngokubona kwami hayi amadoda asebobhasiqine ukuthi akhankase ukuthi abonale singakhohlwa futhi ukuthi silokhetho futhi ngo-March umnyaka ozayo. So le yinto esho ukuthi bahle baqalise phela ukukhankasa kodwa sizabona njalo ukuthi iZANU-PF yona ibe vele nje ibuthana kuhle kuhle nje bengaphanjaniswanga ngamapholisa.
Kodwa umsekeli womholi womsebenzi kugatsha lwabatsha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa impilo kaZulu esithi inhlolisiso le asiqiniso.
Sithi ama-meeting eZANU-PF aspect iCOVID bakhuluma ngayiphi i-meeting eZANU-PF? iZANU-PF is leading by example. I-conference yethu yalo nyaka siyenze yaba-virtual, abantu bebekuma-provinces abo exercise i-social distancing, and iZANU-PF ama-members ayo wonke akuma-structures sathola i-vaccination. Sakhuthaza, sawa nomkhankaso omkhulu okukhuthaza abantu bethu be-vaccine. So laba abacomplainayo umbe kuthiwa ngoruhanya wakhona ucomplaina emengaphe njalo esithini ngoba iZANU-PF is known ukuthi iphathe lo mthetho iphathe umlandeli umthetho yelizwe.
Inhlolisiso le iphinde yakhuthaza uhulumende ukuba alandele imithetho yakhe ngokuhlonipha izikondizo ze-COVID-19. Inkulungwane zabantu kumalanga asanda kwedlula bezibuthaniswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Chiwenga okugoqela umbuthano obusemberengwa ngempela viki okukhumbula oyengumphathi ntambo wezaphandle kwelizwe umuyi umnumzana Sibusiso Moyo. Ngimele isitho 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kule South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli welelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvula kohlelo lwezingwalo zama-special Zimbabwe exemption permits. Umnumzana Ngqabutho Mabhena amgcine sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa uthi bahlangane lomnumzana David Mabuza esikoleni seNgwenyama kwaMhlanga. UMabhena uthi batshele uMabuza ubana abalamaphepha la abadabuka eZimbabwe iningi labo ngabasuka esigabeni zeMathebeleland lapho okwaba lombhuqazwe weGugurawondi. Abalamaphepha la bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000. Uhulumende weSouth Africa uthi kumele balungise amaphepha okusebenza lokuhlala kulelo lezwe kusiyafika ekupheleni kwampalakazi womnyaka ozayo. UMabhena uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngamaphepha la langomhlangano abawenze loMabuza.
Sasivele sihambile saxoxisana leNgwenyama. INgwenyama yasisibiza ke ukuthi isekela likamongameli nizobe nikhona sikwazi ukuthi sikhulumisane la isimbikele udaba lwethu. Yikho ke sahamba kizolo sambikela udaba lwethu. Kanti kasuye yedwa umongameli oyisekela likamongameli esilibikele udaba lwethu. Siyakwazi ukuthi ibandla kuyilo i-African National Congress sike saxoxisana nalo. Iqembu labasebenzi iCOSATU sesike saxoxisana layo. Kanti ke lobukhosi bomdabu sixoxisana labo ikakhulu iNgwenyama yamaNdebele.
Ye Mabhena, uhambe njani ke emhlanganweni wenu lo?
Sikhalile ke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe cabinet yeSouth Africa ukuthi angeke savusele ama-permit. Wasesho ke ukuthi hayi uzakhuluma ke lo mphathi ntambo ezangaphakathi ubaba umtsweledi bazo izikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa okwakhathesi kusami khona phana ukuthi amapermit kavuselelo kodwa akasikwazi ke kusiyaphambili ngengxoxo lezo ezikhona ukuthi kuyinokuzaphuma yikho ke ebesikwenza izolo kanti ke siyaqhubeka futhi sikhuluma lenhlangano eziningi eze South Africa namhlanje sike sathintana le South African Council of Churches esicabanga ukuthi sizoba lomhlangano labo maduze sikhulumisana labo okwenza ukuthi sikhulumisane lenhlanganiso ze South Africa labaholi kumbe namakhosi yokuthi udaba lolo longavuselela amapermit ludaba oluthinta labantu be South Africa singathi naba progressive esilobuhlobo labo esiphila labo ngoba esikubonayo imihla ngemihla yilabo abaziza put South Africa first labo Action SA abagijima phambili abathi sibuyele emuva egameni le solidarity be kungazwakali abamilathi abayizizalwane ze South Africa ukuthi bayasekela njengoba sihlezi labo kuhle ikakhulu abantu ababuya eMathebeleland kabaqali ukuza eSouth Africa namuhla abantu baqala ukuza eSouth Africa ngama-40s ngama-50s
umnumzana Ngqawuthe Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa uMabuza ubikwa ejele abasemhlanganweni le izolo ubana uzakhulumisana lengonyama leziphatha amandla zikahulumende ngodaba lolo.
Bengazi ukuthi uma ngizofika la ngizohlangana nale ndaba. Sengihlangane nayo nabanikazi bayo bakhona la. Sizokhomunikhetha ngani. Ngicela ukuthi uminista eze la. Ngoba le ndaba iyamthinta directly na. Manje ke sabuza lapha kukhabinet ukuthi wena minister ukhuluma ngalabantu bangu-178,000 sathi minister uyabazi labantu ukuthi bakuphi wathi hayi singabathola abantu nabo abanye bakhona ngibatholile sengihlangene nabo manje ke uminista uzafuna lalele inkulumo evela kundaba ezitha ngala bantu la silalele le ndaba kodwa kufanele ukuthi wonke umuntu ola ekhaya phela abe nepheshana ukuthi wala singadlali nje kunabantu lapha bathola abantwana abantwana babona ukuthola ama-ID le ndaba iyabhebhetheke ufuna silungise le ndaba yithuba ke ngoba imajority yalabantu isizwe samaNdebele elumasindebele yinye inkosi yamaNdebele nani nani phambi kwethu kusho ukuthi kufanele liyikhulume le ndaba.
Umnumzana David Mabuza, umsekeli kamongameli wakwele South Africa, ubexoxa labadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Ulive Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umcebisi omkhulu kuhlangothi olubona ngezomvikela kwele Melika oluyi US National Security NSA umnumzana Jake Sullivan utshele intatheli zindaba ukubana umongameli Joe Biden waleli lizwe usexwayise omunye wakhe wakwele Russia emhlanganweni wabo abawenze ebulenjini izolo ukuba ele Melika lilakho ukwethulela ilizwe lakhe izitshebiso eziqinileyo zomnotho xa ibutho lakhe lingaqhubeka ngelikwenzayo kwele Ukraine. Amankampani alungisa imithi athi eyebiotech kanye leyePfizer ethule umbiko namhlanje othi ijekiseni asebelilungisile lokuzivikela ku-COVID-19 okwamanje lokuhlaba abantu okwesithathu ele booster lilawo amandla okumelana lomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron osanda kuqhamuka. I-commission ebequba uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo emngceleni ophakathi kweZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo yanikeza ugwalo lwempumela kamongameli Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana. Intebeli zindaba ye-Studio 7 uMqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umongameli Masisi uthule themba lokuthi udaba lokuntshontshwa kwenkomo ezigabeni ezingcelelane leZimbabwe luzalungisiswa masinya lungaphazamisi ubudlelwane bamazwe omabili. Ngemva kokwethekelela imizi eseduze lomngcele weZimbabwe ekhala ngokuthi intshontshelwa inkomo abadabuka eZimbabwe, umongameli Masisi wathuma iqula ukuthi liyethapha imibono yezakhamizi phezu kwalolu daba. Ikhomishini le isungule umsebenzi ekuqaleni kukaLwezi ivakatshela izakhamizi ezisesigabeni ezikhala ngokuntshontshelwa inkomo ngabantu abathi badabuka eZimbabwe. Ikhomishini ngemva kokuqoqa imibono zakhamizi isilobe ugwalo olwethulelwe umongameli Masisi ngeviki edluleyo. Masisi ubone iqula lele sithi umsebenzi wokuqoqa imibono yezakhamizi uzavula indlela ukuthi uxazulule lolu daba.
Mina kuri ngene lokhona kuwesa kanti mina kuri ngiwidi thomoya.
Siyabonga ukuthi seligqibe lo msebenzi ngesikhathi. Okuqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi udaba lolu luyaphangiselwa ngoba lulapho ukulimaza ubudlelwano phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe.
Kunale iviki umeli weZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mkonweshuro uthethe uhambo lwamalanga amabili esethekelela indawo ezibhekane lodubo lokuntshontshelwa inkomo. Mkonweshuro uhlanele izakhamizi ezithene ugoqela inkokheli ezabelo lentuna uze azizwele ababhekane lakho phezu kokuntshontshelwa inkomo. Kukhangelelwe ukuthi Mkonweshuro adlulisele umlayezo awuthole kuzakhamizi kumongameli Emmerson Mnangagwa. Mongameli Masisi laye uthi uzakhulumisana nomongameli Mnangagwa phezu kwalolu daba. Kodwa abanye bathi ukuthi udaba lolulungisiswe kuhle kumele kuthathwe imbono yezakhamizi nxa zombili zomngcele. Umnumzana Rodwell Moyo uthi labeZimbabwe babebhekane nalo udubo lokuntshontshelwa inkomo.
Kayisikho ukuthi bonke abantu abangena eBotswana ngabantu abasuka besiyatshontsha izinkomo, njalo kasali ukuthi amasela ezinkomo akhona on both sides. Uhlupho lukhona ukuthi laba abadutshelela inkomo zabo bafila ukuthi iBotswana kayibezelanga kuhle, babe sebesiya kwenza lokhu ngendlela yokuphindisela. Besikhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe kumbe uhulumende bobabili kumbe inkokheli zombili zihlale phansi zilungisise udaba lolu olokudutshula kwezinkomo ezistrayayo, ngoba lokhu kwenza kube le-crime, ngoba odutshela inkomo laye uyafila ngokuthi ngithathe ezabo ezeBotswana kumbe useBotswana laye athi angithathe ezabo ezeZimbabwe.
Umlimi umnumzana Mhluphe Dubo Semangwe uthi kumele kube lelihlo elibukhali ukuhluzeni udaba lokuntshontshwa kwenkomo. Uthi njalo kumele kukhanyelwe udaba lwenkomo zeZimbabwe ezidutshulwa zingangena kwele Botswana.
Ngicabanga ukuthi nxa singasebenzisa singathi njengabantu abakheneleyo abayakheleneyo singasebenzisa ulaka kangaka, besingathola enye indlela mhlawumbe ukuthi lezo ezingene khona ngale ezeZimbabwe zevalelwa kwenye indawo kuthiwa yikwarantana zikhiwa, abanikazi bazo bebhadaliswa kumbe behlawuliswa ifayini ethile ukuze bethathe inkomo zabo. Khonokho lakho kuzayenza ukuthi singaphongu yekela inkomo zethu ziphongu chapha nje.
awafakwa isikhathi sokuthumela udaba lolu lube seluphethwe nini phakathi kwamazwe omabili. Kusenjalo ligonile inani labantu abathola abe lomkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana lisuka kwamathumi amabili lesikhombisa i-27 phakathi komvululwano lwesine oludlule kusiya phose amakhulu amathathu i-272 phakathi kwangolwesihlanu langomvulo. Kodwa ele Botswana lithi isimo silokhu esingethusi, isisindo somkhuhlane sitshengisa ukuthi ilizwe lonke lilombala oluhlaza okukhomba ukuhlaliseka komumo. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 isabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo yihlanganiso elawula imidlalo yenguqu yamaqembu asesigabeni saphezulu e-Premier Soccer League isiyadlulisele phambili eminye yemidlalo obekumele idlalo kuliviki ngenxa yokuba kube lamaqembu ambalwa ahlaselwe kanzima yi-COVID-19. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo yemine kuphela phakathi kwemidlalo eyithobamu nomunye obekumele idlalwe kuliviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okuthi abengeke enelise ukudlala. Iy'ntatheli zendaba yezemidlalo uNesh Mkokwera uthi lolu duko lulakho ukwala lokhu luphazamisa ukuhlelwa kwezemidlalo ngoba abadlali bengavalelwa bodwa.
Kuzaba nzima ukuthi amaqembu aweZimbabwe eqhubekelele kwedlala iPremier League kusibone okwakathesi kuliviki kusiba le midlalo emlutshwane ethiwa izadlala ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID isibambe indawo eziningi ngenxa yokuthi amaqembu ethu atholakale esenza isithi i-bio bubble. As long as kungela bio bubble angiboni ukuthi singenelisa ukuthi siqhubekele sidlala le midlalo.
Ucubungula ezemidlalo uWashington Sibanda uthi i-bio bubble yiyo kuphela engadala ukuba imidlalo iqhubekele phambili.
Ukuze sikwanise ukunqoba lesi sitha esiyi-COVID-19 kuzamele senze liyani okuthiwa i-bio bubble esike sayibone senzakala kwamanye amazwe nakumakhelwane South Africa beyenza. Lapho-ke abadlali bonke bazahlala ndawonye bangakwanisi ukufinyelela ebantwini abaphansi ngoba okunye okwenza-ke ama-cases wona lawa akhwele kangaka njalo sithole ukubana-ke abadlali abaningi they test positive ikubana-ke they in contact labantu abaningi lapha basuka khona emchoveni abayigadayo besiza kuma training sessions.
Umdlalo obekumele udlalwe namhla phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyarda udluliselwe phambili njalo nxa konke uhambe kuhle usuzadlalwa ngesonto. Ngomgqibelo bekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo edluliselwe phambili ngabalisa obekumele ube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle kumele ube phakathi kweqembu leBlack Rhinos leCapes United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu leWawa kanye leBulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa ozakuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerentals enkundleni yePowerpup kanye lozakuba phakathi kweqembu leChicken Inn leliTenex enkundleni yeLuveve. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum ngaseLuveve kuCity leHarare City leliyadaza ncikilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kokukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League uthi iqembu elizatholakala ukuba lilabadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane we-COVID-19 liyamiswa ukudlala.
Singekehlukani sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-College le-National University of Science and Technology elibubulawayo libikwa selimisa izifundo zokuya emaklasini kusenziwa ezebulenjini kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa yi-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bahlanganele lomsekeli kamongameli walelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama-Special Zimbabwe Exemption Permits. I-commission ebiqhuba uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo emngceleni ophakathi kweZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo. Selugqina-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umprofethi Jeremiah lisithi asidibaneni ngo-4:46 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu yilakho ukuzilalela ebulenjini www.voanwele.com. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokutaurai nawo murimi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.